VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa wengezelela uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini kusenzela ukuthi kuvinjwe umkhuhlane weCoronavirus COVID-19.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Bakhathazekile abantu abaningi eZimbabwe ngohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini.
Ukungezelelwa kwamalanga e-lockdown ibone ngani kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko nezokhulo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele amalanga ukuthi abantu bakweZimbabwe bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe ngemfanelo umkhuhlane weCoronavirus COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule lokhu namhla eHarare emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane lo elizweni. Mnangagwa uthe usengezelele isikhathi sohlelo lokuhlala ezindlini ngamaviki amabili ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 osubulele abantu abathathu eZimbabwe labantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 161,000. Nango kwethulwe ngumnangagwa esikuphiwe luhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe.
It has been a very hard decision my government has had to take reluctantly.
Ukube ngiyathela izinzima leli kulithatha njengokhulumende, kodwa ke kungekho ke ngenye indlela sikhangela isimo esiyiso njengelizwe.
Bekumele lugqitshwe kusasa uhlelo lolu abantu sebelamalanga angamachumi amabili lanye bevalelwe ezindlini, abaningi bekhonona ngokuswelakala kokudla okwenza ukuthi bahlangane labanye ezitolo lapho abagudlana khona santando kungela lokho okuthiwa yi-social distancing. Kulabanye abathi ungezelelwa kwamalanga lokhu kuzakwenza ukuthi babulawe indlala. Omunye wabo ngunkosikazi Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Ngiyazi abantu abaningi bayakhala ngokuthi babona baphila ngokuzisebenza lapha lalapho emadorobheni, kodwa ukusebenza lokhu kuzaba nzima ukuthi bakwenze nxa umkhuhlane lokhu usenje usamile abantu inani likhuphuka. So asithile abantu abaqhubeke behlale endlini okwamaviki athile, kubonakala ukuthi umkhuhlane lo uyakwanisa ukuthi abantu uvikele ukuthi abantu abaningi bengatholi kumbe abantu belokhu belokhuza bethole umkhuhlane lo. Kodwa kube yinto ezayenza ukuthi nxa kukhululwa lelo hlelo lokudala lukhululwe kuhle ngendlela ezingavikeleka abantu abaningi ukuthi benganjani bengabambi umkhuhlane kade bevele bengakawubambi.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Thathenda Siziba oyibandla le-Labour Economist African Democrats Lead.
Kodwa ngokuya kwesikhathi sesinanzelela ukuthi i-lockdown lane ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bangathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezithaya umoya. So kushiyene labantu abahlala emalokishini lapha khona liyabe liku-lockdown kodwa ligcwele ku-community yona leyo.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba unobhala wabatsha kubandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye ukhonona ngohlelo lolu.
Isifake ebunzimeni kakhulu thina njengabatsha. Ngenxa yokuthi imisebenzi yabatsha eminingi ikwi-informal sector, abaningi abathengisi baphila ngokuthengisa. Ngibona ngathi kuqakathekile ukubani i-lockdown iye phambili, kodwa uhulumende kukwanisa ukupha abantu ukudla. Engibona ngani yikho ufanele kuqale.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi abantu bengabuthani ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kulabantu abangamachumi amabili lanhlanu abatholakala belo mkhuhlane lo eZimbabwe. Ababili babhubha ukuthi njalo ababili kubikwa ukuthi sebesilile. Abantu bayakhala ngokwenzakala elizweni ikakhulu izisebenzi labazibhandela ukudla. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuza kwenza kube lukhuni kwabazisebenzayo.
Kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi ngenxa yokuthi thina ngapha umkhulumo wethu ilwana esubiza ngesiNgisi sithi informal sector, lapho abantu abavuka bezenzela nsuku zonke. Unengi lwabantu lapha baphila ngokuqhwanda, namuhla bahle bedle khonapho, abakuthi ngesiNgisi from hand to mouth. Ngakho ke nxa kule lockdown kanje kutsho ukuthi wena akula mali abayenzayo ngalesi sikhathi. So okusalayo abantu singathi sithi besesaba yona leyo phela i-COVID-19 ukuthi izababulala, bagcine sebebulawa indlala ngokwayo.
Uthuma uthi uhulumende kumele ancede abantu abazisebenzayo.
Lokhu kufuna ngabe uhulumende ebe nemali enelisayo ukuthi nxa kunje akwanise ukusiza abantu ngokunika ukudla lento ezinjalo, njalo akwanise lokuthi afake imithetho yokuthi abantu bengabhadali amarenti ngalezi zikhathi ezinje. Nxa kungaba njalo kungaba lula kakhulu, kodwa nxa kungenjalo kuzaba yisikhathi esinzima sibili.
Lokhu kusekelwa nguNkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, othi abantu bayakhala okumangalisayo.
Yibona ye kuzasiphathisa ukuthi lo mkhuhlane we-coronavirus ungaze wasibulala, kodwa udubo esesikhangelane lalo njengabantwana baseZimbabwe yikuthi siku-lockdown lapha sesikhangele into ezimbili. Sokumele sikhethe phakathi kokuthi sihlale ezindlini sibulawe indlala, kumbe siphume siyedinga ukudla sibulawe yikorona.
Umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF laye uthi uhulumende kumele ancedise abantu labosomabhizimusi.
Kuzamele uhulumende abe lemizamo yokuthi alwise ukuthi ancedise ilabo abantu abaphila ngokuthengisa suku zonke beziphilisa ukuthi bathole ukudla.
Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2,344,000 abatholakala belomkhuhlane lo. Kule milika sebefika aphose isigidi abalomkhuhlane lo, njalo sokubhubhe abafika aphose 4,039,090. Bakhona njalo abasilayo emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso yabezokholo lwesiKristu e-All Africa Conference of Churches ithi ikhathazwa yokuhlutshwa kwabantu abansundu kwele China. Inhlanganiso le ithi lokhu kwephula ilungelo likaZulu. Icela ukuthi amazwe wonke kuzwekazi le-Afrika alwisanele nketabetshabile. Ithi amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kumele bakhulumisane lawele China ukwenzela ukuthi kumiswe lokhu kwenziwa ngezinye izizalwane zawele China. Sixoxele uNkosazana Samantha Sibanda ohlala kwele China ngalokhu lokunye.
Liqiniso sibili ukuthi abantu baxotshwa lapho abahlala khona, liqiniso ukuthi abantu basuswa abavunyezwa ukungena esitolo kumbe endaweni zokudla. And emfuna ukutshela abantu ngokuthi abantu beChina labo bazama ukuzivikela ku-coronavirus. Umkhuhlane lowo usubulele, usuthethe abantu abaningi kakhulu. Manje abantu bakwethu bayalu uhamba kuma-test ngoba besaba ukuthi engcwebe bengaya-testwa labo sebebulawa. So okunye futhi abantu bakukhangele, asikukhangeleni nje ngokuthi abantu laba bazama ukuzivikelela ekutholeni lo mkhuhlane. And also at the same time bazama ukuthi kungabile lenye wave esibili, because bekuke kwaba the wave ye coronavirus eyenze iChina yonke yavala. So khathesi bebeseqalisa ukubuyela emsebenzini mbijana mbijana. So bayesaba ukuthi njengoba bebese bebuyela emsebenzini bazaphinda futhi babuyele kundawo zero bebevalelwe futhi ezindlini.
Ye, uhlala isikhathi eside sibili ukhonapho uvalelwe. Uhlala isikhathi esinganani njalo kuphele nini khona kuvalelwa kwakho?
Sesilamaviki angu-13 sesendlini, so inyanga ezintathu.
Bekunjani ukuvalelwa sibili?
Ngani chethi viko uqala ngangani senza hlanya. Ngaye ngaguli iviko uqala ngifuna ukutshela manga. I think yikho okwenzakalayo ekhaya futhi ukuthi iviko uqala inzima. Abeke iviko uqala iviko esifili lami kwaba nzima kimi. Ngangikhumbula ukuthi ngalokho emboard endlini. Ngapha eChina vele babengasivuzi lokuphuma phansi. So kwakumele uhlale endlini vele babengavumi kaphandle kwabe kulamapolisa kulamadoktor vele awuphuma usiyandawo. So kwasekungani ingqondo asathathe and okwakusenzakala futhi abantu babekwazi futhi. Liyazi amavideo ayethunyezelwa ngabantu thina siseChina amanye angikhona sasengazake siwabona. Kulabantu abasebedumezela amavideo kuthi hey China abantu bayakhithika ngokufa nge-coronavirus. Hey sibona ividiyo yabantu abakhithika and amavidiyo wona layo lalisinika wona nti ayesiuthi uvalo olunye olungayenziwa ukuthi kathi yizo izinto ezenzakalayo yini zona lezi and you can imagine ukuthi nxa ungaphumi phandle futhi so sokungasejele ngapho ungahamba ku-social media bakutshengisa abantu abawawo nokuthi babekuthethe ngapha abantu ku-social media nti so ezinye izinto funa utshela ukuthi ukuthi lihlale lile ngqondo ezi-right okunye ezinye izinto social media lingakhanyeli bantu lingakhanyeli.
Aha, so kodwa wawuphila njani sibili ku-quarantine? Wawuthenga ngapho ukudla rezinto ezinjani?
Ngapha eChina into ekhona ukuthi i-technology yabo iphambili sibili. Even besivalele sinjalo besikwanisa ukuthenga ukudla ngamafoni ethu ama-groceries kuyabe lama-shops athengisa ukudla online. Everything oyifunayo besiyithenga online so yikho kunyade kusenza sibe ngcono but ngeviki yokuqala labo ukukhuluma clinics uqiniso lokuthandini ngitshele iviki yokuqala lezi 2 weeks actually singena ku quarantine labo babengakazilungiseleli.
Tshela abantu bezibavuka ukuthi bazithile njani kumkhuhlane lo.
Yazi ibensiza abantu thanatha lokhu natha lokhu thina sisurvive lesinganathanga lokho bantu bekhosi. Into ebesingenzeka ukuhlala endlini kuphela akulo omunye umuthi ezibesiwunatha akula anything. Ungahlalela endlini yakho uzibukelela amafithi nxa ungeladlala amagame kumbe gijima khona apha endlini besi-exercise abanye silokhuza ubhoda kuphela endlini ugijima endlini hlala nini endlini akho uthi just try and listen lihlale endlini nxa sokuyisikhathi esi-right lingalokhuza esibutshela khona futhi lingabe lokhu lihamba liyabe lingezelela amalanga because abe lokhu engezelelwe engezelelwe nxa lifuna ukuthi amalanga nabe malutshwane zimisele nini nje lizitshele. I mean thina sisithandi siyi-country abantu abakhulekayo thina do okuthi abantu ba-faster uyazi nxa abantu be-faster laphana bazincitshe ezinye izinto ngicela lizitshele ukuthi selingena ku-situation of fasting. Fasting ukuphuma phandle.
Lo ngunkosazana Samantha Chuma odabuka eZimbabwe ohlala kwele China.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 naku 15460 kilohertz ku-short wave.
Sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. inhlanganiso ye World Health Organization ithi akwaziwa ukuthi abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 abasoze bawugule futhi njalo abasoze bethelele abanye. Kulokuxokozela okumangalisayo kwele Melika lapho umongameli Donald Trump athi kumele kuvulwe uhulumende njalo kube sukusiba labanye abathi akumelanga kwenzakale lokhu ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus ungamemetheka okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko senzi umandla
la baba mkhulu
babelobola usenzi umandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa sibili ngodaba olunye olubuhlungu okumangalisayo. Siyabona ukuthi ke kulabanye abantu ezindlini abakhahlanyezwa ngabanye babo. Kodwa lokhu kukhanyazani kwenziwa ukuthi abantu bayahlala isikhathi eside bendawonye kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 naleyo phela i-corona abantu bayayazibela abaningi. So kukhanya-ke sibi nxa sikhangela inombolo kukhanyazani ziyaxansa ezabantu abalwayo ezindlini. So ke ukuze ngihlaziye lolu daba ngilo nkosikazi Jester Sibanda uMandlovu udabuka eZimbabwe kuthi uhlala ngapha kwele Melika. Mandlovu, siyakwamukela kuhlelo mama.
Ngiyabonga
tu. Yee, njalo silova umfundisi uRonald Lizwe Moyo nge-President in Christ Church sibili siyamazi kakhulu abaningi umfundisi. Mfundisi Moyo, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona kuhlelo Thembo.
Yee, so ke siqalise ngawe mama Amandlovu. Kambe kwenziwa kuyini ukuthi abantu bakhahlamezane kangaka?
Ngibone ngani kubangela ukuthi abajayelanga ukuhlala ndawonye. Okunye uyabe sekulendlala kungalakudla abantu basebesilwa sokungavumeli umumo ukungadidi ngoba nxa umumo nje ufuna abantu badidelane.
Ye, chasisa khonapho Mandlovu.
Ye, kwesinye isikhathi ngithi obaba ngabantu bokuthi bavuke baye emsebenzini angaye emsebenzini aye ebhawa manje nxa esevuke khona ekhaya engasayindawo usekhangela zonke izinto asole lo mama ujayele ukuthi uvuke yedwa ngkhala abantwana babuyaza buye ntambama selala nxa ubaba sengani uyahwabha hwabha lo mama sechina sikhwabha akusazwana nakhona.
Mfundisi Moyo, nantutaba.
Yezwa Mthembo, hayi lo mama ngiyamuzwa uqinisile sibili utshaya ekhanda. Uhlupho olukhona izikhathi eziningi ukuthi kuyabe kuvele kulameva angazange abangulwa. So asechikiza ke kakhulu nxa abantu sebendawonye kungasela thuba lokuthi omunye umuntu asithele abe ngale omunye abe ngale. Kodwa ke ngibone ngani kuba lithuba elihle kakhulu njalo ukuthi izinto zilungisiswe. Abadala bathi umuzi awakhiwa ngenduku, umuzi wakhiwa ngomlomo. So ke lithuba lokuthi lawo mabhanga abakhona ohambweni lwalaba zithandani lezi amabhanga akhona alungisiswe, ahlakulwe kumbe alinywe ukwenzela ukuthi kungabe lokho kulokho kumila isona kuwo. So ke ukulungisiswa kwawo ukuthi nxa abantu bendawonye bafunde ukudedelana.
Mm-hmm.
Bazwisise ukuthi sivele kasifani. Sahlangana sivele sesikhulile, omunye ekhuliswe ngendlela yakhe, omunye laye wakhuliswa ngendlela yakhe. Kodwa ke okusibambanisayo, okusiletha ndawonye, okuyisinama nothando. Ayikho into ehlulayo lapho kulothando khona. So ke mina isikhuthazo sami ukuthi hlalani phansi ithi hayi kule nto ekanje singaze siyinanzelele, esingaze siyisebenze, siyikhangele, siyicubungule.
Ye, ngithathelela ithuba ukuthi ngibonge umfundisi Roland Moyo ubaba ngowe-President in Christ Church, ngibonge njalo lo mama uJester Sibanda uMandlovu. zakubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo mama uJustus Banda njalo ke lo baba umfundisi uRonald Moyo soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo, mthokazo muhle zimpapu muhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunxa sixoxa lomlungisi Dube yena olwela ilungelo likaZulu siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus
umzana Dube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bothi
hayi yabongawo ke unjani
hayi ngiyaphila sithintene udaba lomkhuhlane wecoronavirus kobulawayo sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo uZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho
lapho abakwayenzwa police memezelo ukuba nasikhula abantu abafika 10 ukuthengisa ukuba nibulawayo yesilabantu abane kuyevela kwezinye indawo kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo social media ngathi ngobe sidlala abantu bayithola bekhathazekile kakhulu besezimfu abaningi bakhona
ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media abantu emphakathini kobulawayo bakuthatha njani lokho
abantu kukhathazeka bakhathazekile kodwa indaba ekhona ikubana izinto ezinjengokudla for example irolamile izinto ezihluphayo ngolwesihlanu ngingafika ezitolo zase-retreat ekowins kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona irolamile nanzeleli ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile bayakhona abanye bakhona basebehamba evini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade zokuthaa isikhathi sokuvala u-3 sechayile so indaba ebaluhlupho yokubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushota kwezinto ezinjengokudla kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabi lokubuthana kodwa nxa kuswelakala kokudla lezinye izinto kuyaba yenza ukuthi begcine sebebuthene
sike sakhuluma nabanye bona bathi ngcono bathi nalo mkhuhlane than ukufa ngendlala ukubona njani lokho
ya indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma nabo kade bethengisa sibili ukuthi bakhathazekile bebazwisisa umkhuhlane lo ukuthi uyingozi kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe lezimbabwe singathi abantu abaningi baku-informal sector kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle kade kuqakathekile ukuthi aluhulumende wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu ngathinga abantu abadala lezintandazi labantu nje abangenamsebenzi bangakwanisa ukuthi bethole inzuzo ukuthi bekwanisa ukuthi bebethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla sesinanzela ukuthi uhulumende wabawathembisa for example amavendazi ukuthi bazathiwa imali ezithize kodwa kuze kube lalamhlanje kukhanya amavendazi lezo mali abakazitholi
hayi siyakuzwa Dube isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi bengisothi uphothela amazwi akho kuphela
ya okuqakathekileyo ukuthi abantu uZulu wonke siqhubeke senza izicwayiso zempilakahle zokuthi sigeze njalo singabi lapha okumiyana khona xa kuvuma singabi lapha okula abantu abaningi kona ukuthi sizivikele kulo mkhuhlane
ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
ngiyabonga ube
Ngoba komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili ngohlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusiza ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensokweni ofisa ukuxhumana nami lakho ukungixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @bigmy3bigmyke3 your username yami kwane lokho lamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hove ngithoka komuhle zimpapo muhle bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Hove. So isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi uSenis Banda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani.
Uziphatheleni namhlanje.
Namhla bengifuna ukukhangela umbhalo ozasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjengalesi esikiso sona, vele yena uNkulunkulu ungaphi? Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 ivesi ka-2 isiya laku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu. Uthi yena, masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa ijaspe, lelithiwa iKhonelia. Ukukhangeleka kwakhe lo mchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iemerald wawuzingelekezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamathumi amabili lane zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamathumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena i-coronavirus yamisa umhlaba wonke, yonke into yama, sabona lumkhuhlane ungakhethi, ungena kubayanga, ungena kuzikhulu, ungena kwabasesikhosini, ungena kulaba abantu bezizweni, ungena wonke umuntu ungakhethi muntu. Manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungaphi? Njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti abafundisi bangaphi? Lumbuzo yengifuna ukuphendula namhlanje. UNkulunkulu ulokhe lapho ayevele khona, akutshintshi lapho akhona ngenxa yokuthi kwenzakalani emhlabeni. UJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo, ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho. Kusho ukuthi laleso sihlalo lapho ayehlezi kiso akunakuqala ukuthi wayehlezi nini, njalo akusoze kube lesiphetho. Kusho ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto eziningi emhlabeni, kwadalwa umuntu, kwaba lezimpi ezinengi, kwafiwa abantu, kwavuka amakhosi, kwavuka imibuso ehlukeneyo yabuya yedlula, kwaba khona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapho emhlabeni, kwabuya kwedlula, kodwa uNkulunkulu ubelokhu ehlezi esihlalweni sakhe sokubusa, kazange atshintshe njalo kasoze atshintshe. Igciwane leli le-COVID-19 alibonakali langamehlo, into encane kakhulu ukuthi awungeke wayibona, kodwa imise umhlaba wonke. Kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabi nguye osikhokhela kuzo zonke izinto? Thina abantu yithu esazikhethelayo kusukela ku-Adamu ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu, phakathi kwempilo yethu, sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu, sithi kusasa nxa sobonakele sibuye sithi kanti ungaphi futhi uNkulunkulu. Hantsho yithi esamphiphayo, yikho engabuzi. Kodwa kulola lo ompiselayo empilweni yakhe amvumele ukuba abe yinkosi lomsindisi, uyabusa ke impilo yakho, uba yisiphephelo sakho ngalesi sikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu, sizileta kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sisezindlini, ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo Vuselela Umoya, silo mfundisi useniSpanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge uNtungamili Nkomo.
Ungagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzengezelele isikhathi sokuthi abantu bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalisa ngoGibbs Dube. Ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
This is